kuyatshisa sibili okuzwa kakho lambijani. Futhi ukutshisa kunjalo kuphinde kube le-shortage yamanzi. I-shortage yamanzi ikhuzela i-load shedding yamagetsi because silomfula uzambezi webhayi ongamelanga zingazishota amanzi. But because of i-load shedding, ngizathola ukuthi ama-electricity impompi kazipompi emfuleni zingapompi kunjalo then yikho sesikhozele ishota amanzi. Kuyaye kufuna ukuthi ngamanzi abantu baba nawo. Into yonke isitshile yonke into akusela nto e-right ezingadini imbhida yabasokutshile ngenxa ye-load shedding. It really affects a lot of things ukutshisa lokhu okukhona oku-serious. Amanzi aphela nje kuwukuthi ematankeni vele kawasekho. Impompi zoba ziyabe zingapompi. Impompi zipontshiswa ngamagesi nxa impompi zingapompi. So asilamanzi.
Manje abantu bathatha ngaphi amanzi okusebenzisa?
Bathatha abantu behawula bebhoda bezinkonxa ku-serious sibile ukuthi nga uhulumeni uyakunanzelela ukuthi izakhamuzi zike zacela ekhansilini la ikhansili yacela uhulumeni ukuthi ngabe kwenza yini ukuthi babe exempted from this load shedding because nxa kungaba exempted especially airport lezibhedlela le-certification plant kube le-devoted line which goes to these three places which I've mentioned ukuthi kungakube exempt kube le-line e-devoted to these places so that kungaswelakala amanzi because ukuswelakala kwamanzi so critical kabi empilweni zabantu.
Manje abantu bazithola yini izixwayiso okumele bezilandele ukuthi ukutshisa lokhu kungabakhathazi?
Ya, izixwayiso lezo abantu bazixwayisiwe sibili ukuthi kumele babonakale ukuthi ngelanga leli abantu bafaka lezi zingwane bahlala ngaphansi kwemthunzi loba babe intoko ezinzima kwenza ukuthi bazi-affecte ezinye ezinsile.
Sona zivelela ngaphi izixwayiso lezi?
Zivelela kukhansili labantu be-health.
Siyananzelela ukuthi idolobho le-Victoria Falls ngelezethekeli lokhu elibabona yini abavela kwamanye amazwe bebuya ngobuningi babo?
Hayi lo ke izethekeli ziyafika ngobuningi babo. Ilucky yangikhona ukuthi emahoteleni esilaba labo balama-reservoirs abo amanzi abuya direct nxa impompi zekhansili ziyapompa ziyapompela at the same time zihambise ama-reservoirs awe emahoteleni nanxa amakhiwe esebuyile abe angakunanzeleli ukushoda kwamanzi ngoba wena emahoteleni balapho amahotela lesikhathi uyakhangela akuma-lower places ngesikhathi amanzi ebuya engena kuma-reservoirs ethu akuma-higher places athe kuma-higher places amanzi ehla nge-gravity esiya kumatanka amahoteleni yikho sokubangela ukuthi especially izakhamuzi ezima-higher places zingawaswela amanzi because a lot of water goes to lower places through i-gravitation.